ene kusegcekeni ukuthi usuke sibalale ukuthi kulabantu abakhuluma ngabangayenziwa esikhanyele ukuthi ukuma kwenzi kutho ukuthi iyintithisekile kodwa ngesibona ngathi bakhona abantu abavumayo bona ama-israyeli bevuma into abangayo befisa ukuthi nabana amapalestina begaza bona bawise into bayise phansi kodwa bona befuna ukuthi kuthi kube yintshukuthi yokuthi nabana nje babeseshinile bona sebemanje siyalokhu seke qhubeka
Yes, sikhangela lapho ukuthi kuke kwaba lokukhulumisana kwamisa into kwesikhatshana ubona ngani kungaba lula na ukuthi kube lokukhulumisana okuzamisa impi ukuthi hayi kuhle kuphele laphana
eqinisweni nxa sikhangela umhlaba wonke akulanti esiyachethwa imbobo kumbe yachethwa ngamamisayili kumbe yachethwa ngamabhomba Indi zonke yebo kuyaliwa kutshane ngembobho kwenziwe konke kodwa indi zongakhangela kuze zigcine zibeke zibidu kuya ngokukhulumisana so qasile ukuthi iy'ngqeda zombili lalabo singathi thina umlamulankulu basondele eduze izingqeda zombili bakhulumane lapho into eyindlela yokuthi ngoba nxa ukuthi izamiswa yibhobho kumbe ngamabhomba kwenzakanye kuzaliwa for the next 10 years lokuliwa so kunkuenkulu kuthathana phansi kuyenzwane kube nomlamulankulu owathatha ihlangothi uqongokalo uthubo sala umlamulankulu abantu ihlangothi nomlamulankulu asozathi hlangothi foza xaye babiza kunyanya izinto ebona ukuthi ziyahlonitshwa iy'ngqada zombili yikho kuphele kuzenza impilo yana isile ekuqineni